Loko kwenzakale eZimbabwe evikini eliphelileyo lakulele liviki. Thina as ama young lawyers sithi akukho emthethweni kujonge njalo kuqondiswe ekubeni kwethusele amagqwetha. Igqwetha umsebenzi walo ukuncedisa labo abalendaba yabo ukuthi behambise emthethweni. Indaba yayo uma ingahamba emthethweni umsebenzi wegqwetha ungiyamela. So lokho kwenzakalayo kujonge ukuthi kwethusele amagqwetha engasakwanisi ukwenza umsebenzi wayo ngokuphelele. Thina sithi igovernment ayime njalo ngayenzi lokhu ekwenzayo ukuthi ibophe amagqwetha ayenze umsebenzi wakhe.
Kulabo abathi isandla somthetho kasikhethi Ndlovu, umuntu uyabotshwa lanxa eligqwetha, uthini kubo?
Ngiyazwisisa impela labo abathi isandla somthetho asikhethi muntu. Angivumelani labo ngoba isandla somthetho siyakhetha. Sikhetha labo abalamacala. Ngeke uthi isandla somthetho asikhethi ngoba siyagcina sibopha lalabo abangelacala okuyiko kuyenzakala kulawo magqwetha asebotshiwe. So ezikubona kusenzakala ukuthi uhulumeni usebenzisa isandla somthetho ngendlela engayisiyo. Usebenzisa isandla somthetho hathi ukubopha labo abalobugwiligwili abaziwayo abantu abayenza amacala njalo abayiwa abakugovernment. So isandla lesi sisetshenziswa ngendlela engayisiyo, sijonge ukuthi siyethusele amagqwetha ukuthi kusasa ma kungabe kule ndaba okumele bayimele babe lokwesaba njalo babe lokuthandabuza ukuthi beyithathe yini indaba yangkhona. So asivumelani lokwenziwa nguhulumende ukuthi esebenzise isandla somthetho ngendlela engayisiyo njalo esijonge ukuthi ethusele amagqwetha. Okunye okwenza isandla lesi sisolise kungendlela esikhetha ngakhona labo okumele bebotshwe. I-government khona nxa singathi siyakhangela icala laba elethiswa laba ababotshiweyo, icala i-government ele interest kilo. I-government ile interest ngoba kukhulunywa ngokukhethwa kuka-prosecutor general. So kuyamangaza njalo ukuthi kona u-prosecutor general le indaba yakhona elokise court, yena amandla ukuthi ethonisise amagqwetha la asebotshiwe wathatha ngapi. So ngokubona kwethu njalo kucacile ukuthi isandla lesi sisetshenziswa ngendlela engayisiyo and asijonganga ukuthi sithonise amacala ngokusemthethweni esingathi thina i-criminal justice system, kodwa sijonge ukuthi kona sibe lalabo esibaqophileyo ukwenza ukuthi behlukumezeke njalo emsebenzini wabo bewenza umsebenzi wabo besesaba.